konke khona lokhala abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi. Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu basebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo. Ngiyaphinda njalo akulasimanga umnankagu angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini. Kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabandla ombusazwe kukhulunyiswane, kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini beZimbabwe usapho lonke. Kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena kwabuchamisa kumbe umnankagu ongathi yena uphethe izisuthulele zombuso wezulu. Akumelanga kube njalo futhi eZimbabwe, ngaphandle ngasifuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lokamgabe futhi.
Umgabe yena uthini nxa ebona yonke lenyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho?
Ngabe kanazono zakhe, ngabe uyahleka, kodwa ezakhe ziningi. Uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani? Phela yena lempilo yakhe lende ungathi ugcinwe ngumdala emgcinela uthi azibone bonke ubuhlungu, abuze bonke ubuhlungu layo abufake ebantwini. Nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona leli lihlehla liyahleka, kodwa uyahleka lobani? Ehleka njani? Ehlekani enjeyana izandla zingcolile ngegazi labantu? Enguye futhi owadala wakhulisa bonabo abantu abayibo abahlukumeza umbuso weZimbabwe kathesi. Ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba, ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka.
Ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba?
Kumele kube lombuthano wabantu, kuhlangane amabandla amaningi, lomphakathi weZimbabwe ungathiwa emuva. Kukhulunyiswane, kudinga iqhinga, kungabi lo muntu ozaphakama azishaya isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka-ke leyo engasibisela emuva ebunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, ama-parliamentarians yabo, lamabandla wonlawa, lama-civic society organizations onlamela abantu labamasonto, kubuthane kuhlanganiswa amakhanda, kunikwane imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizame ukuvusa ilizwe lele bese lithona phansi komhlabathi. Akumelanga kube lo muntu oyedwa othi uzoba ngungqongqoshe athi nguye kusasa yena lowo muntu uzakuthi ungumlimi sibe sesithini.